Aba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 7 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kungebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila. Yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafamasi yonke into nje eyenzakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar.
Ababalisi batshengisele ofisini kamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaxoxana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela bakade bekhalele umsebenzi kusukela ngenyanga kaMpalakazi ngomnyaka odluleyo babikwa sebeqalisile ukubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe isiphathamandla sebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababalisi batshengisele e-ofisini kamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaxoxana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare lapho abasukele khona befola besiya ema-ofisini la. Isikhalazo sabo esikhulu ngesokufuna ukuholiswa ngedola leMelika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngoceleyo.
Ababalisi bahleli bekhala ngokwehla kwesisindo seholo labo njengoba behlawulwa ngemali ebulenjini ye-RTGS loba kumakhala ekhukhwini ngesikhathi impahla enenge elizweni isithengiswa ngedola leMelika kanye lokuthi uhulumende abaphathi zokubatholisa ukusebenzisa okufana nempahla yokufundisa i-curriculum entsha ukuba itholakale ezikolo. Lokho kubuya ngesikhathi izikolo zikhangele ukuvulwa kusasa kodwa ababalisi bathi abasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engenzanga lokhu abakhalaza ngakho. Ababalisi lezinye izisebenzi iqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square ngemva kokuba sebevela enkambeni yamapholisa lapho abaqalisa uhambo lwabo besiya ema-ofisini kamphathi ntambo wezemali. Lapho befika ema-ofisini kaNcube bamfice engekho bamaphandle becula bephakamisa amabhakane aveza izikhalazo zabo befunga ukuthi bazavukela njalo betshone lapho umfo kaNcube aze alungisise izikhalazo zabo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni amagamated Raw Teachers Union of Zimbabwe yatuz uMnumzana Fortune Jamela uthi amalunga enhlanganiso yakhe akasoza aye emsebenzini.
Kungebhadi ke ukuthi ke engasekwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila. Yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafamasi yonke into nje eyenzakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar noma nje uhulumende igcine inika yona i-delta imali yokuthi ke ikwazi ukuthi ibhadale lokho ekubhadalayo ngama-United States dollars. Kodwa kubuhlungu ngoba ayikwazi ukuthi yenze singathi yona i-prioritization i-government ukuthi bekwazi ukuthi ama-priorities ibeka ngaphi ukuqala kulandele lokho kulandele kubuhlungu khonokho okokuthi uMthuli Ncube nxa ngasakwenzanga khonokho kungebhadi ukuthi ke abantwana bazalahlekelwa kakhulu ngoba thina ngeke sibuyele emsebenzini singakutholanga lokho. Kodwa-ke sithe thina noma nje singasabuyelanga emsebenzini siyabe sikhonapha siyabe sifundisa nsuku zonke siyabe sikhonapha sifundisa free of charge.
UJamela uphinde wasola ukubotshwa kwenkokheli yabo ekuseni esithi lokho akusoze kubenze babuyele emuva ngoba kungayisile ucala ukuthi baveze izikhalazo zabo. Uqhubeke ethi uthokoziswe luseko labantu emapholiseni akade ezindaweni ye-Africa Unity Square wona ayalele ucommanding officer wabo ukubopha akade betshengisela. kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Ngemva kokubotshwa kwabo uJamela uthe kube nokujikijelana inyoka ephilayo kwamapholisa enkambeni yeCentral Police lapho amagqwetha ezimbabhulekazi zomain drive abezobamela abuye abakhulula.
Ekufikeni ke-Central laphana-ke kufike kwaba lokuphoselana nje inyoka ephilayo, akula-ke osevuma ukuthi yena laba bantu ngibabophile ngibabophele ukuthi lokuthi-ke ngithemba ukuthi bathe bevula ama-chapter bathole ukuthi akula cala abangasiyibophela lona. Njengoba-ke bathi ukusibopha sile salary caravan sisuke eMtare sisiza khonapha-ke eHarare imatshi yethu leyana, i-constitution yethu yatshengisa ukuthi-ke iyasivumela ukuthi siyitshengisele lapho esingathakazeleli khona. Akukho ukuthi-ke umthetho ungasibopha kulokho. Ngalokho-ke sahamba-ke khona ngabe ayi basike basigcina sibomaholo amabili silokhu esikhona-ke. Kodwa-ke ngemva kokufika-ke kwabomthetho bethu abasimelayo ama-lawyers bethu bakhanye sebejikelana inyoka ephilayo-ke bagcina sebesithi-ke hayi la yilo in order isike ezizandla athi hayi thina laba bantu akula cala esingabafaka lona bengabantu bona bathi hayi akula icala esingabafaka bona.
Umnumzana Alistair Phunyo wenhlanganiso yabatsha eJerusalem Consensus ngomunye wabakade betshengisela. Yena-ke uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akahlukananga lokamgabe ngoba uqhubeka esephula amalungelo abantu.
Ngasikhaya lisehlakalo esenzakale lapha e-Africa Unity Square kutshengisela ukuthi kwaphonga ukutshintshwa ibizo from umgabe kwaba lo Mnangagwa. Ngoba silokhu sibona ama-draconian laws, sibona ama-section e-constitution abuzwa iyona i-government esasikhayelela ukuthi izabe i-democratic to ebantwini, isithi yona izayenza izinto eziyabe zifiswa ngabantu. Njalo mina ukubona kwami kulilungelo lokuthi abantu be-demonstrate, especially sikhangele i-economy esikiyo. Especially nxa sikhayele indaba yama-teacher izwisa ubuhlungu ngoba singakhayela isalari yabo kade si-reduce to $60 nxa uyikhayela ngamabhondi kutshengisela ukuthi kwangukhona sekumele behlale imonthi yonke nge-$60 eyengakwani lutho engasebenzi anything. Ngapha kulama-fees bala bantwana ababevula athi singo-February besema-university bale mmula kumele bezikhangele endlini. So kutshengisela ukuthi into azibanga kuhleliso.
Iningi lamapholisa belibonakala limile nje libukele ababalisi becula ngesikhathi ucommanding officer wesifazana ezama ukutshotshozela amapholisa ukuthi abophe akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Amanye amapholisa ebonakala ehlabela izingoma ebeziculwa ekutshengiseleni lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Odokotela abasafundela umsebenzi abakade bekhalala umsebenzi babikwa sebeqalisile ukubuyela. Odokotela laba abakhalale umsebenzi ngenyanga kaMpalakazi bathi bafuna uhulumende alungisise udaba lokusilela kokusebenzisa emsebenzini njalo ebabhadale iholo ngedola leMelika. Kube le nkulumo ezimbalwa lomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga, kodwa akubanga lokuvumelana ngoba uChiwenga ubesethesa icala lokungenisa ezombusazwe kudaba lokukhalala umsebenzi. Wathi ngolwesihlanu udokotela laba bakhulumisane lonkosikazi Auxillia Mnangagwa, umkamongameli welizwe, bamtshela ukuthi isifiso sokuphindela emsebenzini balaso, kodwa kumele kuqale kulungisiswe ingxenye yezikhalazo zabo ebalisa imali abathe abasela ngitsho leyo ukuya emsebenzini. Abaphathi bezibhedlela ezibalisa ezeHarare lakoBulawayo bathi odokotela bakhangelele ukuthi iviki le isiyaphela bonke bebesebebuyele emsebenzini. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lomphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya ukuze sizwe obekusenzakala esibhedlela lesi.
Ye, hayi kungakuliqiniso lelo ngoba ekuseni namhla bavuke bebuya e-ofisini bezo bala incwadi zokuthi sebeye sebethenduka lapha ekade bekhalale khona umsebenzi. Bazibuyele bodwa akazange baforswe kumbe balandele ukuthi kubhale isivumelwano. Laba ngabantu abathe bona sebetshiya istrike babuye bazosebenza. Njengoba ngaphambilini ngingakhuluma ukuthi isibhedlela hhayi esisebenzeka nje kodwa kusebenzeka gadalala. Yikho la amadokotela azanceda kakhulu. Ngokuthi babuye esibhedlela. Sibona nalamhle emini nje abaningi baphendukile. Kusasa-ke kuzakhanya kucace ukuthi bangaki abantu ababuyeleyo kodwa hhayi kukhanya babonakala sibo.
Okutsho ukuthi namhlanje bekusebenzeka bekungani kulabantu yini ababuya bezoyela
nje? Hhayi abantu namhlanje bebebhalisa nje incwadi bazaqalisa ukusebenza kakhulu kusasa. Namhla bekusayenzwa lokho okuthiwa i-paperworking isikhiwa. Kodwa-ke into ozayibona-ke ngesikhathanya ukuthi sizavula indawo lezi ebezivaliwe okunjengabo-outpatient. Ukuthi abantu bazuze ukwelashwa ngoba abantu besweka ukuthi bangaya ngathi yinto esikhangelele ukuthi sizayenza le amalanga abuyayo.
Likhangelele ukuthi lingavula nini kusasa yini?
Hayi kusasa kumbe ngolwesithathu sizaziswa sizabhalisa sibhale incwadi sikhuluma ukuthi hayi ngelangeli nje kuyaqasha ngolwesithathu kumbe kuyaqasha ngolwesine abantu sebengibuya. Kodwa kathi sabona inano lamadokotela la ukuthi mangaki ukuthi senelise ukuvula le nto.
Like lakhulumisana yini labo asebephendukile?
Ye bafikele ezandleni zami abangike baqalisa umsebenzi bengayibonanga mina kuqala. Bafika umthetho lo kahulumende ukuthi kumele babhale incwadi babuye kini bazokubona. Khulume labo ngibasayinile ukuthi sokule ncwadi esayinwayo ukuthi ku-lift ngesikhiwa kuthiwa ku-lift indebela ngazi ku-lift suspension le ebikhona. Leyo ncwadi-ke ngayisayina-ke hhawu i-suspension isiliftiwe umuntu usengaqalisa ukusebenza.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende zikhulumisane lenhlanganiso ezimela izisebenzi zakhe. Amacelo omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo zezisebenzi. Kodwa kubikwa kungenalutho olubambekayo oluphume kulo umhlangano lapho kusiyatshona ilanga. UGibson Pepe usipha lolu daba.
Namhlanje eHarare kube lomhlangano wenhlangothi ezijenezi kahulumende ebezikhulumisana nenhlanganiso ezimela izisebenzi kahulumende. Amacelo omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo. Kodwa akulalutho olubambekayo oluphumileyo kulo mhlangano lapho kusiyatshona ilanga. Umnumzana Leopold Ncube ngomunye wezisebenzi kahulumende othi akanathemba lokuthi imizamo kahulumende yokukhulumisana lezisebenzi izaphetha ngempumela efunwa yizisebenzi.
Hawu sala indoda ukuthi vele akulalutho olizaphuma kuma meeting la akhona lawo. Siyakwazi ukuthi uhulumende vele ngasoze avume vele ukuthi enika abantu laba ipay yabo ngama-US dollar. Yena vele kana abantu laba ngamasela nxabelawo vele baye bezigcinela kodwa.
Udaba lweholo lezisebenzi kahulumende lubuya ngemva kokuba odokotela sebelenyanga bekhalele umsebenzi befuna ukwengezela iholo njalo lihlawulwa ngedola lemelika. Kodwa kumaviki adluleyo iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umsekeli kamongameli u-retired general Constantino Chiwenga nomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo baqine ngelokuthi uhulumende ngasoze enelise ukuholisa izisebenzi zakhe ngedwa lemelika ngoba ibhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lingenamali yawamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Oh, Live Talk lamuhla sikhangela isimo esikhona elizweni ikakhulu udaba lwezisebenze eziningi ezigoqela ababalisi, odokotela lezinye esezifuna ukuholiswa ngedola lemelika athi i-bond note. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilithani uNkosikazi Theresa May ulokhu ephakathi kokulwisana labebandla lakhe lama-conservatives ukuthi bavote besekela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano we-European Union. Elemelika leChina seliqalisile inkulumo zokuzama ukuqeda ingxaki kubudlelwano babo kwezokuthengiselana okuphezu kwemithelo. Abazali bathi bafuna indleko abazibhadalela abantwana ezikolo ukuthi baphiwe ukudla zikhitshwe ngenxa yokwesabela umkhuhlane wesifudo se-cholera esilokhu singakaphelisisi. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali abaningi ngoba bethi abantwana sebeyaqala ukudla okungahlanzekanga okuphekwa ezikolo. Abazali besaba ukuthi abantwana bangahlaselwa isihudo se-cholera okungela siqiniseko sokuthi isiphelile elizweni. UNkosikazi Linda Moyo ongumzali wakoBulawayo uthi yena ukudla lokhu kuphekelwa endaweni ezingahlanzekanga okuyikho okwenza abantwana begule.
Ziyavulwa izikolo, abantwana sebeyaqala futhi ukudla lokho okungahlanzekanga. Imbiza lezi zigeziswa zingahlambuluki. Abapheki labo bakhanya bengahlanzekanga. Mina vele ngithi uhulumende kakhiphi isinqumo sakhe sokuthi abantwana baphekelwe ezikolo ngoba kuyingozi kakhulu lokho kumpila kahle yabantwana. Siyakhala bakithi njengabazali ukuthi hayi uhulumende kathathe isinqumo sakhe leso ukuthi abantwana baphekelwe.
Omunye njalo umzali wakoBulawayo uNkosikazi Tabeth Mpofu uthi indaba ye-feeding ayimphathi ngoba ethi kakwazi ukuthi ukudla lokhu kulungiswe ngandlela bani phakathi kwembiza ezinjani. Ngabe abantwana baphiwa amahewu bekungaba ngcono.
Zali, indaba le-feeding mina ngizazikhulumela mina ngedwa ngokwami, ayimphathi sibili ngoba kangikwazi ukuthi ukudla lokhu nxa kudliwa kuyabe kuvele kuprepare njani. Le ndaba futhi yokuthi ukudla kumele kudliwe kukhudumala, kodwa lokhu bakudla sokunjani abantwana? Kuvele kuphekwe phakathi kwembiza ezinjani? Kuphekwe njani? Hayi, mina vele ngithi ngani abantwana baphiwe izinto ezinjengamahewu, ngaze aphiwe ka-1 ngeviki kungcono kakhulu kulokuphiwa ukudla esingakwaziyo ukuthi kuphekwe njani.
UNkosikazi Zandile Zulu, olomntwana ofunda esikolweni esisenkulumani, uthi ukhathazekile ngendaba ye-feeding ngoba ethi imali leyi isuke yafakwa ndawonye le-school fees, ethi abantwana bayadla ukudla kwakhona bengazi ukuthi kuhlanzeke okunganani.
Izikolo ziyavula kusasa, mina ngile-stress ngendaba yoku-feeding yabantwana. Okungikhathaza kakhulu yikuthi imali le yafakwa ku-school fees. Yes, abantwana bayadla ukudla kwangkhona, asikwazi ukubana kuhlanze okungakanani. Umntwana wabuye ekhala ngesisu wanjela ngothisha kade abalidlayo lile mpehlane, wanjela ngothisha kade alidlayo alifakwanga amafutha, alibelengelasawuto. Why imali le ivele ingabi separate? Umntwana kube yithi abazali isikhethe yathi sifuna sibhadale umntwana edle kumbe sifuna singabhadali umntwana engadli, because khathesi kule cholera lefi yothi ukudla kwakhonokho kuphekwe ngendlela ehlanzekileyo yini izimbiza zangkhona wehali isikhala zesikhulu kakhulu engisikhiphayo.
Umnumzana Matthew Siziba onabantwana abafunda ezigabeni ezijiyeneyo abanye beseboarding labafunda besuka ngekhaya uthi abazali bayenelisa ukuthi abantwana babafakele imphako yokudla esikolo, ngakho ubona kungela sidingo ukuthi baphakelwe esikolo.
Ayingijabulisi indaba ye-feeding leyo ngoba i-feeding leyi ilamanye ama-charges ahambayo esikolo ahlanganiswe le-school fees. So kuyasihlupha ukuthi kanti
yona leyo feeding ithutsha ngapi njengoba nanku thina abantwana siyakwanisa ukuthi sibanike izikafting bahambe lazo. So kuthi ukuthi each and every hour baye ufanele badle something. Each and every hour kuyafanele bedle okusesikafutinini, okunye badle okulokho kuba kunikwe isikolo. So imali yangikhona mbona ngazani ikhwelile kakhulu iphezulu and futhi thina asafford. Uthola ukuthi ngabe kuthiwa bavuma ukuthi ovuma ukudla azivumele ukudla abhadale, ongafuniwo ayekele, kube nje yinto umuntu ozikhethela yona.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali bekhathazekile kakhulu ngoba bengazi ukuthi ababalisi bazahamba na emsebenzini, bethi intengo yempahla zesikolo lamabhuku iphezulu kakhulu. Nanku ababalisi benhlanganiso yabafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bebetshengisela namhlanje besemba phansi besithi kabazi ukubuyela emsebenzini umphathi ntambo wezemali aze alungisise izikhalazo zabo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo walelo lizwe. Yena oyelatshwayo elizweni elingumakhelwano eLimpopo kulandela ukugula kwakhe ngenxa yestroke kunyanga ezintathu ezedluleyo. Amasotsha la ahluthune umsakazo walelo lizwe ethula umbiko wokuthi afuna ukubuyisela umbuso okhululekileyo. Obekhuluma uLieutenant Kelly Onda Obiang ukhuthaze abasakhulayo ukuthi besukume bezilwele njalo lebutho lincedise kulokho abakwenzayo. Imota ezinkulu namatanka kubika kubonakala esigodlweni leso eseGabon iLibreville njalo sokule curfew, kukanti lentambo zobulembu beinternethi seziqonyiwe. Umsakazo weRadio France International uthi isotsha lesihlanu eliphunyuke abanye bebotshwa litholakale licatshe ngaphansi kombheda. Uhulumende uthi uzadingisisa ngalabo ababikwa bebencedisana lamasotsha la abagoqela amalunga enhlanganiso ezizimeleyo, amabandla aphikisayo kanye labanye abakubutho. Imoli yakobhongo isibuse okweminyaka engamachumi amahlanu, 50 years, kulelo lizwe ngoba umongameli okhona utshelwe umbuso nguyise umnumzana Omar Bongo ngomnyaka ka-2009. Usanda ukunqoba kukhetho luka-2016 lanxa iningi lisithi lwalulokuxilibezela njalo lungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Sekusuka kube sengathi ngumkhuba okhulayo e-Afrika wokuthi uma kukhona ubukhokhelo obungasathandekiyo kuhluthunwe izintambo zombuso kusetshenziswa amasotsha. Sikubone kusenzakala eZimbabwe lokho, besikubona kusenzakala e-West Africa emazweni amaningi, kuyenzakala nalapha e-Southern Africa eLesotho. Abantu base-Afrika sekungathi sebefikelwa isikhathi lapho abangasawethembi khona ama-elections. Ukhetho njengoba belukhona nje e-DRC kodwa umphumela wakhona uphunzile, akukacaci ukuthi kuzelwe intombazana noma kuzelwe umfana. Yikho kusuka kusalele laba abaphethe isibhamu ukuthi kube yibona abazakuba ngababelethisi bemibuso emitsha.
Isenzo lesi sehluke njani lokwenzakala eZimbabwe khona okwamukelwa yi-African Union?
Kona kungumkhuba omubi ukuthi inhlanganiso enkulu enje African Union ibe ndebe mbili ezindabeni ezifanayo. Kungase kuthi komunye bayavuma komunye bayala, kufuneka ukuthi inyathelo lilodwa lime liqonde lingavumi ukuvunguzwa umoya ngenxa yokuthi namhlanje sekungomnye umuntu othile abamthandayo kusasa ngabangamthandiyo. Kumele kube nama-principles alandelwayo ngaso sonke isikhathi.
Mhlawumbe bengathi okwenzakala eZimbabwe kwakule mpawu zokuthi kuqondile.
Khona ngendlela okwenziwa ngayo eZimbabwe, abakwenzayo basuka bahlakanipha, into yabo bayenza sengathi ilesikolo phakathi ukuze nalabo abangathi ayiqondanga bathole indlela yokuthi bajijise. Sathatha indaba sayiphanyeka emthethwandaba welizwe, waphuma isinqumo sokuthi konke kwenziwe ngendlela. kodwa singabuye sikutsho futhi ukuthi umgabe bese hlale kakhulu ezweni laseZimbabwe ukuthi wonke umuntu bese khathele ngaye okade kusenza ukuthi noma esuswe ngendlela ezingekho emthethweni kube nabanye ababathelelisela amazinyo laba abakwezile ngoba sebedinakele njengokuthi leli khehla sekukade laquthe embusweni lingasela noma yini eliyaziyo engasa ilizwe phambili.
Khanya kungenzakalani kulawa amasosha asebotshiwe?
Lesi senzo sibi ngokuthi ungasenza uphumelele uliqhawe, ungasenza ungaze waphumelela uyisigangi esimele sigongodwe. Sebeboshiwe, sebebanjiwe, bazogwetshwa kusiya ngemthetho yakuleliyazwe. Kungenza ukuthi bagwetshelwe ugodo noma bagwetshelwe ujeledilika. Konke lokhu akusizo zinto ezimbi, yibo ububi bokuthi umbuso utshintshwe uguqulwe ngendlela enjengale yokuphatha inganono.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseTshwane kwele South Africa. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMathinda Ndlovu uthi iqembu le-Orlando Pirates lase-South Africa lilakho ukukha phansi ngesonto lapho elizadibana khona lentshantshu zakwele Zimbabwe iqembu le-FC Platinum enkundleni ye-Barberfield Stadium koBulawayo. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lele-Orlando Pirates azadibana ngesonto enkundleni ye-Barberfield emdlalweni wokuqala wesibaya sika-Group B kumncintiswano we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lithethe isinqumo sokuba lidlalele imidlalo yalo ye-CAF Champions League enkundleni ye-Barberfield koBulawayo ngemva kokuba inhlanganiso ye-CAF ithe inkundla yemandaba esezishabane yayilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Ngokokuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League, ikanti iqembu le-Orlando Pirates like lanqoba laphakamisa linkezwa ngomnyaka ka-1995 ngesikhathi lomncintiswano usabizwa ngegama elithi Cup of Club Champions. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMathinda Ndlovu ukuthi abafana be-FC Platinum balalo ithuba lokunqoba ngensonto.
We are two nations that play totally different type of football. And in fact, if you look at the professionalism part of it, South Africa.
Singamazwe amabili adlala ngendlela eyehlukeneyo kakhulu, kodwa umehluko ukuba kwele South Africa benza izinto zabo ngendlela eqondileyo, ikanti thina silabadlali abanetalenta elimangalisayo. Bona nje ukuba akabasweli lutho, kodwa nxa iqembu le-FC Platinum lingaqoxeka lingenelisa ukukhulela iqembu le-Orlando Pirates.
Iqembu le-FC Platinum likhangelele ukuba lifike koBulawayo ngolwesibili lizolungiselela umdlalo wangensonto. Amanye amaqembu akusibaya sika-Group B ngabalisayele Etoile Sportive du Sahel elase-Tunisia kanye lele-Horoya Athletic Club elase-Guinea. Kusenjalo inhlanganiso yezifa ikhuphe umbiko othi itikiti elichiphileyo elokungena enkundleni libiza amadola amahlanu kuthi eliphezu kwalelo libiza amadola alitshumi, ikanti lapho okubiza khona kakhulu abalandeli kumele bayehlukane lamadola angamatshumi amabili. Lo mdlalo ukhangelele ukuba ubukelwe izibukeli eziningi njengoba iqembu le-Orlando Pirates lilabasekeli abaningi edolobheni lakoBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi batshengisele ofisini kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lamhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalala umsebenzi kusukela ngenyanga kampalakazi babikwa sebeqalisile ukubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso. sizigqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.